amadokotela ale alokukhetha into ezimbili. Okokuqala ikubuyela emsebenzini, okwesibili ikuya emthethwandaba ophezulu lokho kuthiwa ngesilungu yikuaphila. Bathi hayi asivumelani lokuphiwe yi-labor court. Nxa be aphila besiya e-Supreme Court, okutsho ukuthi isinqumo se-labor court siyabekwa eceleni, indaba leyi iziye iziwa ngaphi e-Supreme Court. Kutsho ukuthi nxa bengabuyelanga emsebenzini kodwa beyaphilile baye e-Supreme Court, uzathola ukuthi akulacala ababe belenzile. Kodwa bangahlala kuphela bangayi e-Supreme Court bazatholakala belecala, kungenzakala ukuthi baxotshe umsebenzi. Kulebha kulezinye izinto ezenzakalayo ezingaphezu komthetho, engikuthe mina ngesilungu the Labor Act is dwarfed by the occasion. So ngeyinye yezinto engangikhuluma ngayo esiyenzakeleke ukuthi into esikhuluma ngayo ngeyomuntu othi ungamxotsha awusoze uvuke uqhatshe omunye kusasa. So yikho engangisithi mina abantu kabakhulumisana. Kodwa kuza okungenzakala ukuthi uhulumende uzahlale ngelawo amadokotela nxa bengangemsebenzini, lanxa isinqumo se-labor court sikhona, kumbe bayaphila kumbe kabaphili. Vele sokuqakathekile lapha yikuthi bakhulumisane, ngoba esingakutsho yikuthi isinqumo se-labor court ebantwini abanjengabodokotela yilokhu anokuthiwa ngesilungu yi-paper tiger. Ayisoze ibenze lutho, ngoba kulamnye umuntu ongangena emsebenzini yabo. Uhulumente uzazithola esekhuluma nabo futhi bona labana abantu ahambe wabatholela iphepha emthethwandaba. Ukuqakatheke ukuthi kabahlale phansi bakhulumisane.
Ye, okumele aqalise inkulumo lezimbani babasibani?
Sokumele kube ngumqhashi, ngoba i-contract singathi kumbe isivumelwane semsebenzini ngesabantu okuthiwa bayalingana kodwa bengalingani. Okuthiwa ngesilungu is two equal and equal partners. Oyibambe ngesidukwini ngumqhashi, isisebenzi siyibambe ngemzaceni. Kodwa oyibambe ngesidukwini inkinga yakhe ukuthi uvundla ngeka uchaya engakhulumisananga nalwana oyibambe ngemzaceni ukuthi hayi ndoda, mina sengisekele ukuthi wena uyechaya umvula. So bonke abantu laba bayadingana bonke. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi umqhashi ngabe nguye oyakuzisebenzisa ukuthi hayi madoda biyani sikhulume. Ngokuzwa kwami izisebenzi kaziyali ukukhuluma, kodwa zikhala ngokuthi imali eziyiholayo ayanelisi ukuthi ziyefika emsebenzini. Ngokubona kwami yiyo indaba engasukuma iye emthethwandaba ophezulu i-Supreme Court ukuthi njengoba sokuthiwa abantu laba bahambe emsebenzini bazahamba ngani.